atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethandaba waphezulu we-High Court uvumele abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuthi bahlawule isibambiso sebheyo.
Iqiniso yokuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Afrika bale mali yabo, impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa-ke kuqakatheke ukuthi nxa bekhona wemali ezakuza entsha, befanele baqinise babophe ziqine ku-industry.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizakuba le mali entsha lonyaka, unyaka lo ungapheli. Kambe lokho kungafezeka na? Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uSehlaphi Mthombeni odabuka indaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethandaba waphezulu oweHigh Court namhla uvumile isicelo sokukhulula ngemali yesibambiso ye-bail abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Abahlanu laba ngabanye babalwela ilungelo loluntu abayisikhombisa ababikwa baphatheka emhlanganweni kwele Maldives. Babalisa uFarirai Gumbonzwanda, uGamuchirai Makura, George Makoni, Frank Nyasha Mpahlo, Lotatenda Mombeyarara. Umahluli uthi akulazizathu eziqinileyo ezokuthi beqhubeke bevalelwe entolongweni bengakhululwa. Kufanele behlawule amadola ayinkulungwane munye ngamunye, bayezibika emapholiseni insuku zonke, behlale emakhelini abawaphe umthethwandaba, njalo bengaphazamisi ukuphenywa kwalolu daba. Igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Jeremiah Bhamu uchasisa ukuthi kungani uNkosazana Sithabile Tewa lo Rutanya Mupinga ababotshwa ngemva kwabanye babo bengaphiwanga imvumo yokukhululwa namuhla ngebheyi.
The other two who left their bail application determined on Monday. It was filed separately since they were arrested subsequently. They will be headed at the same court but before a different judge.
Uthi bazakwaziswa ngomvulo ukuthi bayakhululwa na kumbe hayi ngebheyili phambi komunye umahluli. Ukubotshwa kwalaba kwathukuthelisa iningi labalwela ilungelo loluntu lamanye amazwe abethula imbiko ehlukeneyo besithi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo loluntu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusiyaphela umnyaka kuzakuba sekule mali entsha eZimbabwe. Ukhulume lokhu namhla embuthanweni wokuhlanza idolobho leHarare eSouthley. Umnangagwa uthe nxa kungasasungulwanga limali eyinye yakwamanye amazwe iyabe ingasathengi lutho ngaphandle kokuthi ithengiswe ibe yimali yeZimbabwe. Iningi liyasola lelinyathelo njalo ingcwethi kwezemnotho zithi ngabe ilizwe liyasebenzisa imali yohlobo lwamarand eSouth Africa ngoba enye imali izakuwa isisindo icine ingasathengi lutho. UChris Kande weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya waqala ngokumbuza ukuthi wamukele njani lumbiko wokusungula imali entsha.
Ya, lami ngizengisethula ngoba babevele bengabantu ababesithi akula mali ezangena kathesi ibhondi lelisizolayizokhelesemzalonto kusebenza wonke. Kodwa mbona ngathi sebesethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama. So kuqakatheke ukuthi bathathe yona i-advice yokuthi kufanele kube le mali eyodwa, kumbe bagcina yona i-US dollar, kumbe baba le imali, ngoba kungaba lokho kuxotshana kuyagcina vele imali engela ephephukayo amabhondi esephambaniseka. Kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe lile le mali yayo. Sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo labantu abagcina imali yakhona e-Reserve Bank baziphethe yini, ngoba yikho kuphambanisa khonokho.
Nxa kungaba le mali yeZimbabwe entsha ingagcina isuswa o-zero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okwake kwayenzakala.
Ye, iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo. Impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa ke kuqakatheke ukuthi nxa bekhona imali ezakuza entsha, sifanele baqinise babophe isiqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona. Ukusinda kwemali eyalapha kuya ukuthi yona i-Reserve Bank, ibhenki enkulu, uGono wayedinga imali ezanokukhiya esithi i-senorage ngesikhiwa. Nxa lokhu babokhona lo Dr. Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana le mpahla ezikhona elizweni lomnotho welizwe, imali yakhona kayihluphe ukuthi ibanjwe ukuhilungisiswe. Sikhole ukuthi udokotela uMthulincube wesalayo uzabe khona encedisa, kodwa yi-risk, kodwa akwenziwe.
Manje ngokubona kwakho bathembeni?
Siyabona fowethu, akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo. Singaze sikhangelisisa umuntu irandi lihlala liphetshulwa yi-US dollar, kodwa okhona ukuthi abanikazi bemali amabhenki ama-commercial banks, i-Reserve Bank, lathi thina oZulu sifanele sibe le-confidence ekusebenziseni kwemali yakhona. Yikho i-Reserve Bank eba le-monetary policy, bafanele babe le-discipline. Kuthiwa kube inflation targeting e-South Africa, umsebenzi we-Reserve Bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho bexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Abenhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions bathi lokho behlala bucwadlana leguma elilesigodlo samahofisi omeli weMelika eZimbabwe njengendlela yokutshengisela ngenjongo yokufuqa uhulumende walelo lizwe ukuthi ethule izijeziso zomnotho ayezethesa inkokheli yebandla leZANU-PF eziyingxenye kahulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakumkhankaso wokususwa kwezijeziso ezabekelwa enye inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende kanye namankampani zenza lokhu ngomculo emumethe imbiko ehaya lokho. Omunye walaba bantu ngumnumzana Vengesai Imbayago. Kwasekelwa yisikhulumeli salaba bantu unkosazana Salingoni.
Izidera le esefakelwa iAmerika sifananisa le-cyclone idai esile sahlangana layo. Yikho libona abantwana bethwele amabhana amaningi ebhalwe man-made cyclone Zidera, ngoba izidera le isilethe inhlupho eziningi elizweni lethu. Ama-sanctions laselethe inhlupho eziningi, izimfa eziningi, imikhuhlane eminingi, lokunye okuningi osekulethwe yilawa ma-sanctions. So sithina njengabantwana beZimbabwe, ubuyanini ngobuningi benu, libuye lizobambana lathi sitshengisele ukuthi ama-sanctions ekhitshwe ukuthi mina lawe sikwanise ukuhlala kuhle elizweni lethu.
Ulandisa phezu kwenyathelo asebezolithatha kuyonale iviki esingena kiyo.
Sikhuluma kanje silungiselele ukuthi iviki le esingena kiyo sizabanika abe-America i-petition ebesiyibhala kusukisela ngelanga lakuqala sibuye ukuzohlala lapha e-American Embassy. I-petition le esikhangelele ukuthi izangezelela amathuba ethu okuthi sibe sikhuluma labo, sisizwa i-feedback eyokuthi kusukisela siqalise ukukhuluma labo indaba yethu isifike ngaphi njalo iya ngaphi, njalo bathini ngokukhipha ama-sanctions. Kodwa sithi asibuyeli endlini beze bekhiphe sanctions.
Umnumzana Thabiso Mthethwa uthi akaboni ukuba leli nyathelo lizosiza ekuthini baguqule umbono wabo abemelika.
Sike sabona ngenyanga ezivileyo kulabanye ababhadalwa inkulungwane zamadola ukuthi bancedise ngendaba zama sanctions, kodwa asikezi ukuthi kulento ehlukeneyo. So aboni ukuthi ukulala lokuhlala phandle kwelemelika loba kuqanda kanjani, loba kuchisa kanjani, loba izulu liyana, yinto engenza abantu abemelika batshintshe umbono wabo ngendaba zama sanctions.
Umnumzana Jonathan Mathe uthi lanxa kulinyathelo elincomekayo elithethwe ngabebhazi lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zenotho, akaboni kufezeka nxa eleZimbabwe lingaguqulanga okwabangela ukuba khona kwazo.
Kodwa ukubona kwami sizawuchitha isikhathi ngoba iAmerica inama-conditions awo efunayo enziwe lapha eZimbabwe ukuze ama-sanctions asuswe. Njengokuthi umbuso lo ube ngotshintshileyo, nothi lo khona wathese wenza into wenza umathanda nje. So iAmerica loba ungayithini, yona ithi yona wenzeni ukuze sitshintshe kuze kubonakale. So mbona ngani bazawa-waste pressure loba nje sabonga ukuthi bayazama.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo loluntu lombuso wentando kaZulu, umnumzana Charles Nyoni, uthi ukwenza kwabebhazi kuveza obala ukuba besesekhona abalokhe bengazwisisi ukuba uhulumende wakwelemelika usebenza njani.
Lokhu nje kusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi ukuthi uhulumende wase-America usebenza njani, njalo indaba yama-sanction isebenza njani, ngabakwazi njalo ngabakuzwisise, ngoba ukuyakhempa ngase-embassy akunike kwasiza lutho nje.
Iziphathamandla ze-ofisini yommeli wemelika eZimbabwe zithi ziyakwazi ukuba bakhona abatshengisela ngale indlela duzane labo. Abamazwe abalisayele China, South Africa, India lamanye bahlezi bekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lamankampani akhe. Kodwa elemelika liqina-ke lokuthi ma kuqalwe kulungisiswe okwavela kwabangela ukubekwa kwazo okubalisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuhlonitshwa kwempahla kaZulu ezetheswa eleZimbabwe phansi komnotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 ZIDERA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kuhlelo Live Talk namuhla sizanika ithuba linabalaleli bethu lokuthi litsho imbono yenu ngokwenzakala elizweni okuphathelane lezomnotho, ukwephula kwelungelo loluntu, lezombusazwe. Ningasithumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labamhlophe abahlala kwele South Africa abazibiza ngokuthi ngama-Suidlanders bezithi ngamakholwa esiKristu bathi lelo lizwe lisengozini yokuqhamuka kwempi phakathi kwabamhlophe labensundu. Lanxa kodlule iminyaka engamashumi amabili lelo lizwe lathola uzibuse embusweni wamabhunu. Abakahulumende beSouth Africa bathi abamhlophe laba lokhe bele ngqondo yayizolo, akulambi enjalo engaqhamuka. Inhloko kahulumende yakwele Bhilithani unkosakazi Theresa May wehlule esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla le-Conservative Party namhla ukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sakhe kuzaqala ngeviki ezayo. UMay uzaqhubeka inhloko kahulumende kuze kukhethe lo azadedela kuye. Kulomcimbi wokuveza inkosi yamaNdebele umnumzana Bolelani Lobhengula Khumalo kwele South Africa ngomgqibelo enkundleni yeBerea Park. Ukuzabe kudliwa njalo kunathwa utshwala besintu emcimbini lo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umcimbi, umnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, othi bakubone kubalulekile ukuthi bayiveze eBerea inkosi ngoba yikho okulezizalwane zeZimbabwe eziningi, ikakhulu abasakhulayo.
lo mkhosi lo uzokwenzelwa lapha eGoli eBerea Park. Igama layo lenkundla yaziwa ngokuthi Alex Goshen Park, kodwa-ke idume ngokuthi iBerea Park. Sibone kufanele ukuthi siyenzele lapho ngoba isizwe esiningi esikamthakazi sibulele elaseshibro Berea nakuboyiveli lapho. Sikunanzelele ukuthi isizwe senkosi ikakhulu intsha ingapha kwele South Africa. Ingakho siye sananzelele ukuthi inkosi uma ngabe ibiza imbizo layo ayibize lapha ukwenzela ukuthi ithole isikhathi sokuhlangana nesizwe. Ngoba nje ubukhosi bakithi buyaqala emva kweminyaka engamelikhulu lamashumi amabili nanhlanu wachitheka uchithwa abamhlophe eBritish South Africa Company laphana ngo-1893. Sibone kubalulekile ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo ukuze isizwe sikhulume izikhalo zaso enkosini, lenkosi nayo ikhulume izinhlelo zayo enazo ngesizwe. Itshele isizwe kube khona ukuhlangana okukhona okufaka okudingekayo ngoba isizwe siqhelelane nalapho esibuya khona. So sikubona kubalulekile kakhulu ukuthi inkosi ayisondele esizweni sibe yazi mathupha.
Manje linxusile na iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa na?
Akade sigxile kibo ngabamasiko ikakhulu. Sinxusile amakhosi asemandebeleni ngapha eMpumalanga. Nabanye esibaziyo abamasiko esisondelane nabo kakhulu sibanxusile ukuthi bezothamela lo mcimbi wenkosi lo. Esinethemba lokuthi nabanye zakwethu esisebenzisana nabo kwezamasiko nabo bazokube khona bezothamela lo mcimbi lo okuzoba umcimbi ozoba ingqophamlando esizweni sethu sonke kwelikamthwakazi nalapha eSouth Africa. Kumqoka kakhulu ukuthi uma ngabe sigqethelela amasiko sibheke yonke imikhakha yezinto ezazisenziwa kwasendulo. Siyacela ukuthi sazise isizwe ukuthi lo umcimbi wamasiko, sicela ukuthi isizwe sivunule bezavela phambi kwesilo bevunule. Amaqembu ezepolitiki siyacela ukuthi batshele amalunga abo ukuthi angagqoke impahla zepolitiki, bagqoke izinto zesintu ngoba inkosi ngeyesizwe sonke.
Lo mnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, omunye wabaqoqe umcimbi wokuveza inkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseSoweto kwele South Africa. Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders lizadibana leliyada kusasa ngomgqibelo. Kodwa abaqeqeshi balo bona sebevele sebecabanga ngomdlalo wabo leqembu leDynamos kuviki yetshumi lambili yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intathe zindaba ithe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma nentathe zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe kulabadlali bakhe asebatshengiswa ikhasi elilombala olithanga kabili emidlalweni eseyadlulayo, njalo labo abalakho ukubaphumuza bengaphatheki emdlalweni wabo leqembu leyada. UNdlovu uthe lokhu baza kwenza ngoba befuna labo badlali ukuba babe yingxenye yeqembu labo mhla bedlala leli qembu leDynamos.
I'm not saying Yada is less important, but the sentiment.
Akusikho ukuthi iqembu leyada siyalidelela, kodwa lani liyakwazi ukuqakatheka komdlalo wethu leqembu leDynamos. Kulisiko kumele sililandele ukuba umdlalo wethu leqembu leDynamos uvusa amadlabuzane, yikho ke kumele iqembu lethu libe liqine saka ngalolo suku.
Save our key players for the Dynamos game.
Abadlali abalakho ukuphunyuzwa ngumadinda labasekeli bakhe ngabagoqela uMgadli uPrince Dube kanye labadlali benkabeni yenkundla uNqobisi Jamazuku kanye noAdrian Sila. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngomgqibelo, iqembu leRentals lizemukela eCape United ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leChicken Indies lizadlala leHarare City ngaseLuveve. Iqembu lezePC Caribas lizadibana leChapungu ngaseNyamunga, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizanqikelana leFC Platinum ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leTail One lizemukela leBlack Rhinos ngaseLuveve. Iqembu leWange lizadlala leTriangle ngaseColliery. Iqembu leMshowane Stars lizadibana leBulawayo Chiefs ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leDynamos lizadlala leManyika Diamonds ngaseRovaro. Premier Soccer League isikhuphe umbiko owazisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngokukhwezwa kwemali osokungenwa ngayo enkundleni. labo abafuna ukuhlala lapho ngela mthunzi khona kumele behlukane lamadola alichumi yawohlobo leRTGS, labo abafuna ukuhlala kuVIP kumele behlukane lamachumi amabili amadola ohlobo leRTGS, ikanti labo abafuna ukuhlala lapho okuhlala khona ingamla kuVVIP kumele behlukane lamadola angamachumi amahlanu ohlobo leRTGS. Kolunye udaba olumalana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizaphatheka kumdlalo emibili kusasa, njengoba kule qembu elizadlala umdlalo wokuzwana amandla leNigeria khona lekweleNigeria, kuthi elinye iqembu lizadlala umdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu kumncintiswano walunyaka weCOSAFA uqhutshelwa elizweni laseSouth Africa. Iqembu elizadlala leNigeria libunjwa ngabadlali abamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantsu yezwekazi laseAfrica ozaqhutshelwa elizweni laseGibhithe. Kuqembu elizadlala kusasa kweleSouth Africa kulabadlali abane ababalisa uThabani Kamsoko, uElvis Chipezese, uThafazwa Kuthinyu kanye loRonald Fumbidayi abazalandela labo abaseNigeria, lapho iqembu leZimbabwe lizaqhubeka khona lisenza amalungiselelo alo phambilini kokuba libhekise amabombo kweleGibhithe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kulivingisi lomculi wengoma zokholo uSehlaphi Mthombeni odabuka entaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sanda weStudio 7.
USehlaphi ngumculi osedume kakhulu ngokuhlabela imidumo yengoma ezijeneyo. Namhlanje ngixoxa laye sigxile kwezokholo.
Ngazalelwa kobulawayo emanqeleni entaba zinduna, ngafunda iprimary yami entaba zinduna, ngasuka ngayeshuru ngaya funda isekondari yami khona ngale ekushinga high school. Ngaphenduka ngaye kobulawayo ngaya ngisiyakwenza amanye amakhosi zengangiwenza khona ngale.
Wasuka edolobheni lakobulawayo wathuthela eHarare efuna ukuthola amathuba okuba ngumculi wezinga eliphezulu.
Ngaqala ezokuhlabela ngo-2002 ngiyibhekhe ngifukalisti kaJakarta. Ngasuka ngo-2004 ngasebenza lo Bishop Olajuwo, ngazosebenza lo Wigman Mthanga, ngasebenza lo Chase Skuza, ngasebenza njalo lo Mkoma Josephati Somanje kuvidiyo yakhe ekuthiwa nguMagi Mkaranga, ngingumagi Mkaranga. Ngo-2010 ikho lapho ngakhipha khona i-album lami ekuthiwa yinzira yangu indlela yami.
Kona abalodumo abamenza waba lomdlandla uhlabela utsho uMamthombela.
Ngangithanda imiculo eka Sekurulena Jakarta, lobabu Charamba, lobabu Thuku, loSisi Christabel. Yibo abantu abangenza ngathakazelela ukuhlabela nami ukuthi nami ngikwanise ukuzimela ngingedwa.
Njengoba isikhathi sesishiywe ngumangoye, ilizwi ongalitshela kubalaleli bethu labanye abaculi ongakahambi weSehlaphi.
Ngicela ukutshela abanye bami abayenza imusic ukuthi ungadeli, qinisela nxa uletalenti lakho lisebenzise njengobana uNkulunkulu uzakuphathisa. Abafunayo ukuthola imusic yami bayayithola eGrama Records, Diamond Music, nakuYouTube. labanye nje abayabe funa ukungifonela bayakwazi ukungifonela ku 0775495610.
Kusehlaphi uthi loba kunzima kangakanani qinisela kuzaluma. Ngesukuhlelo waza Friday silo sehlaphi mthombeni ocula ingoma zomdumo wokholo. Impela sonto eluluju kini lonke igameramongi eza Jesus Banda isale.
Umculo ka usehlaphi mthombeni odabuka emanxeleni entabazinduna kodwa ucula eseHarare simuzwa ke kuhlelo Woza Friday silo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7. Hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.